Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 13 kuNcwabakazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni sethu lamhlanje.
Abaneleyo lapha yiba ke abalomoya osungile emaphathini ukuthi kungabi lento ebambekayo ngobana bazondile ukuthi ilizwe leli ayisikho abakulwelayo.
Ilizwe linanza ilanga lamaqhawe ele Heroes Day kusasa, abanye bavalwa impi yenkululeko besithi akulalutho lokuthakazelela.
Inkinga ke sesibhekane la yiyo leyo yokuthi obekukhangelwe uzulu jikelele ukuthi kuza kuba lomanyano wamabandla aphilisayo kukhanya ngani akungeke kwenzeka.
Ukulwisana kwamalunga ebandla le-MDCT sokuphehle ukuthandabuza okukhulu kudaba lomanyano wamabandla aphikisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ilizwe linanza ilanga lamaqhawe ele Heroes Day kusasa, abanye bavalwa impi yenkululeko besithi akulalutho lokuthakazelela. Nanku umnotho oqhubeka obhidlika lozulu laye esidlala uklubhu ngenxa yokusilela kwemisebenzi lemali emabhanga. Abenhlanganiso ezizimeleyo kanye laba amabandla aphikisayo bona bathi amaqhawe afela ize, njalo bathi alubana ayavuka ebengasoze awuthakazelele umumo oseZimbabwe. Sixhume omunye wabalwa impi yenkululeko, umnumzana Maxim Kandla.
Amaqhawe ethu bakithi sesifikile esikhathini sokuthiwa kula maqhawe siyele siwakhumbule. Abaleleyo nabaphilayo namhlanje, abaleleyo laba yiba ke abalomoya osungene emaphathini ukuthi kungabi lento ebambekayo ngobana bazondile ukuthi ilizwe leli ayisikho abakulwelayo, basebethiya uNkulunkulu wabaphambula amasinyane ebantwini. Ngakho ke babuhlungu ngoba kakula muntu osekhokhela abantu, babuhlungu imoya yabo leyi iyaphendla lokhu ivunguza ingene kuwo wonke umbuthano ozombangazo ezomzabalazo kakulomileqe eqinisweni. Namhlanje ungakhangela bona bona labo kuthiwa khona ngabakhokheli abakhona, kambe ngubani ongama phambi kwabantu abantu bonke 800% bekhola ukuthi lo sesiyachaya intambo kuye? Kuyabetholakala ukuthi lowu abanye bethi kayishiye lowu, abanye bethi ngulowu, abanye bethi kayishiye lowu. Ngumoya ovunguzayo, bazondile, bazondile sibili, bazondile. Ungakhangela kuzani kuyafiwa fisi, ukhangele kuye mdisi kuyafiwa, kuye kwentithi kuyafiwa. Akule lapha kuthiwa khona lapha hayi leli libandla elilokuthula, zininzi kuphela. Konke lokhana kubangelwa ngumoya wamaqhawe, amaqhawe-qhawe la adlulileyo. Lawa amaqhawe aphilayo lawa ayiwo amele celebrate ubuqhawe balaba abadlulileyo ngamagwala.
Abalwa impi yenkululeko abafana lawe kodwa abakubandla leZANU-PF ubona ngabakunanzeleli yini ukuthi kayisikho abakuhambela empini lokhu? Kumbe bayakunanzelela kodwa bayasuthiseka ngokwenzakalayo?
Abhelela bana ke abakunanzeleli lokhu bona, nabana bananzelela okuluthwane bakhona phana kulabanye abakukhangeleyo ukuthi lokhu kayisikho. Njengalabo omatamatanda laba omthwangwa, yiwo labana sebekubonile ukuthi no, lokhu kayisikho lokhu osakuhambela empini lokhu.
Umnumzana Maxim Kandla walwa impi yenkululeko eku Zipra, sixoxela ekobulawayo. Sokulo uthandabuza okukhulu ekuthini umanyano wamabandla aphikisayo uzaphumelela kulandela ukudlephana osokuqhamuke kubandla le-MDCT. sokula maxoko amabili kuleli bandla elifuna iMDC imanyane lamanye amabandla aphikisayo. Kuzoba lelinye ixoko eliphikisa lumanyano ikakhulu elingafuni ukuthi umnumzana Morgan Tsvangirai amanyane leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Wonke umuntu sonke sizalo laseZimbabwe ngitsho labakamthwakazi siyafisa ukuthi kube lenguquko kwezombusazwe. Inkinga ke sesibhekane la yiyo leyo yokuthi obekukhangelwe uZulu jikelele ukuthi kuza kuba lo manyano wamabandla aphikisayo bengena ku-election ezayo belibandla linye kukhanya ngani akungeke kwenzeka. Umgoqo esilawo sibili nguMorgan uTsvangirai ngoba kungani uyala ukuthi kungaba lomunye umuntu ongaba yi-presidential candidate ngaphandle kwakhe. Kanti-ke bakhona abantu lawo nje neqinisa lokuthi nxa abantu bebengakuquma ubungaba ngupresident ongcono kuloMorgan nxa uphiwe ithuba. So yinkinga ekhona lapho ukuthini wonke umuntu uzibona kumele ukuthi abe nguye ozoba i-presidential candidate. So sinjengokwamanje sinama-presidential candidate posenebi angaba mathathu. So yikho lapho sokube problem khona.
Wona umanyano ubona uphumelela nanxa sikhangela ukulwisana lokudonselana ukukhona ku-MDCT iyodwa la kwamanye amabandla aphikisayo.
Uyabona ukuba khona kukaNcube ku-MDC kaTsvangirai sokudala ukuthi ngapha abantu abayibona abe-MDC komthwakazi sokuza kuba lokuxabana ngoba silabantu abanjengabo Thokozani Khuphe. UThokozani Khuphe u-vice president we-MDC kaTsvangirai nxa esikhangele uNcube, uNcube sezophiwa izigaba ngapha kanti abantu laba abayibona abakhokhelwa nguThokozani baza kuya ngaphi njalo bona ngokwabo phakathi angiboni ukuthi kuza kuba lokuzwana. But ke into ekhona yokuthi bonke kakulandawo lapho abangaya khona bengaphuma nje umuntu aphume ebandleni lakhe lamhlanje kuyabe kumphelele.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya ucubungula izombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithane. Kengilifake kancane ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Amasiko akwethu ihashonaphi ona amasiko ube kukhona solo akusenziwa.
Yebo kambe Zulu kandaba lingalitshona njani lapho likhona khona ngapho ke ngemakhaya? Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo siyalubuyelela udaba lwabothikamtanda labo kuthiwa ke izanuse. Yes, qhubeka ke lapha ke lo nkosikazi Mpokise Ngisibanda ongukhansela khona ngale emathetshaneni enkayi lapho ke kusesabelweni sebantebeleni North. Njalo ke Zulu umnumzana David Mkhabinyana Ngwenya inyanga elodumo ehlala koBulawayo.
Lezi zanuse ezikhona hayi zenza umsebenzi oyiwo sibili ngoba ngengahamba lazo indawo eziningi ngikhangela ukwenza kwabo kube sokusitho sobhuku balezo ndawo abahamba khona babaphe izincwadi ezokuthi thina ngapha sikholiwe.
Kungakhithwa-ke masibanda khonokho okukhithwayo eziphaleni langaphi ngaphi bakusa ngani?
Kuya kutshiswe kutshiswe ngomlilo wabantu likhangela ukuthi sibili into ezitshisiweyo yikho engiya ngikubone bekwenza. So ukuthi sithi bathatha khonokhwana halibana ngaba kutshiswe aliba sinesilumiso sokuthi bona yibo abathatha khonokhwana bayefake ebantwini manje kuyatshiswa sikhangele sikubone sebutshile kungasekho kusale kungumlotha sibili kubasa umlilo kuthe kuphele kusale kungumlotha kodwa ekucineni kwakho konke siyathemba ukuthi sibili ngeqiniso babe sizile ngoba kuke kusale kubetha umoya okwaleso sikhathi ngokumthakathi kacini esingalaphi edinga okunye ngoba vele impilo yakhe.
Kunjalo ubaba Ngwenya,
ngiyamvumela lokhu akutshoyo umama. Kuyatshiswa sibi kugedi igeji igodi elingafika ekhalweni kubasa inkalakata yegerhe lomlilo kuphoswele khona apho abantu bekhangele kuxhwatha kuze kube ngumlotha kuphele ukuthi cha.
Yena lo okubambileyo baba Ngwenya kageziswa yini?
Hayi, bazigezise bagezisana bona zona izinyanga ngaleso senzo ngokubona kwabo ukuthi ha lokhu kungcono siphungaphunge bakubageza njengoba phela wonke umuntu nxa evele ebubini uyageza ngomsuzu wakhe.
Yeah, masibanda nxa umuntu sokuthwa ke ngumakhelwane lapha sebonakale elomgobho kumbe ubonakale lenyoka kumbe okunye okusabisayo pho ugcine phila njani ebantwini
ah liyaphila laye njengenhlala yenza nje ukuthi vele liphila laye ngoba akusizi lutho umthakathi ngazimbonela lokho ayikho khona ungazi utshintshe isimo sokuthi njengalokho sokumele ngimzondi wenza kube wesi ngoba bongani ukuthi ngaleso sikhathi kuyaba kuthethwe kwathiswa uza kasale bethwa ngumoya esakudinga ukutsha kodwa lizakele sale sibili likhululekile ngoba ayikho vele indlela ukuthi ungathi sibili uyelatshwa kuphele pheli hayi ngoba lokhana abanye vele uyaba kulidlozi omunye njalo ekuthengile
baba ngwenya indaba kathi zitshisa lapha kodiscount sesihambile ngicela uvale khonapho ngamafutshane
lapha ngiyabonga sibili ukuthi uthutshe lohlelo olunjalo ubuthakathi bubi chiyanini uloya chiyanini ukukhathaza abanye abantu ngoba into enhle ukusebenza ngamandla akho aphiwe uNkulunkulu ungabulali abantu usenzela ukuthi wenze ubuthakathi bakho bokucuya abantu senze into ezingayisizwa njalo kukho khonokho ukuthi uqwayiza njani ebantwini uyababona sebehlohlobele sebengabantu abethukileyo phakathi kwesigaba abanye bale ukuhambisa izikokonono zabo
giba khonapho-ke masibandi
hayi ngiyabonga sibili kuqakathekile ngamazwi amahle afakwa ngubaba ikakhulu sibili bana laba balezinto zabo ezinjalo nxa izinduna labosobhulu sebethe bavumelana indaba enjalo kabajabuli abanye ngaleso sikhathi bayabaleka basuke ezigabeni ngabakwemukela ukuthi kungadlula babe sebephendula okokuthi sibili into yabe ingabaphathi kahle
ye ngithatha ithuba ukuthi ngibonge-ke unkosikazi Mpokise Ngisibanda khona ngale-ke emathetshaneni kwele nkayi ngibonge njalo-ke ubaba uDavid Mhabenyana Ngwenya inyanga enkulu eyaziwayo kakhulu hhayi-ke abadala bathi okungapheliyo kuyahlola mahlabezulu ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
ube ukhona izulu akuseziwa
siyabonga eGibbs ngohlelo lwamasiko lokuphila kuhle kwabantu siqhubekeke singene kuhlelo lwabasakhulayo
igudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe lamhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lo khula kwashe hobe ongusakhulayo oligqwetha elike lasebenzela inhlanganiso yeveritas kodwa usezimele manje sizabe sixoxa mayelana ngemithetho eyasungulwa yiZimbabwe Electoral Commission emayelana lokuyobhalisa ukuze umuntu athole ithuba lokuyovota ngomnyaka ozayo sifuna ukuza ukuthi imithetho ekhona ihamba kanjani njalo ukuthi ithinta izalwane eziphila phetshe labasemaphandleni kanjani ngiyakwamukela kuhlelo kukhula kwasho njani
ngiyabonga mfowethu njalo
ah siyaphila siyaphila masiyihlabeke le ndaba awungitsheleke mnumzane kuyini okufunakala ukuze isalwane seZimbabwe siyithole ithuba lokuyobhalisa kucommission yeZEC ukuze bathole ithuba lokuyovota ngomnyaka ozayo
okufunekayo yi-form ye-identification amaphepha lawo kungaba yi-ID kungaba yi-passport engaka-expire phezu kwamaphepha akhulumayo ukuthi wena ungubani badinga lokuthi iphepha elikhulumayo ukuthi ulapho ohlala khona kungaphi
okay kulezinye izizalwane ezike zabaleka seziphila kwamanye amazwe okungekho ngasemthethweni ama-illegal aliens bona bayasho ukuthi balasi isifiso sokubuyela ekhaya bayobhalisa nxa bengelawo amaphepha bazalithola ithuba na lokuyobhalisa
bengawathola amaphepha yesibili atshoyo kumbakhombayo ukuthi ngabantu bezimbabwe izizalwane nhlalo izizalwane zezimbabwe ziniyahamba lakho ukuvota naphezu kwakho amaphepha akhombayo ukuthi ngabantu bezimbabwe kuzadingakala amaphepha akhombayo ukuthi bahlala ngathi nxa besezimbabwe
kodwa umuntu angathi akalayi i-address eZimbabwe kodwa uyisizalwane seZimbabwe uthi kimi akalutholi ithuba lokuyobhalisa
ngokuswelakala kwenhlanhla kumbe liqhinga leZEC iZEC ithi yona umuntu lo muntu ofuna ukubhalisa kumele ebe le-proof yalapho ahlala khona and unfortunately leyi proof kumele kube yi-affidavit kumbe incwadi yesemthethweni ebhalwe ngu-landlord wakho kumbe lowo muntu incwadi lapho ohlala khona ezamanzi nezamagetsi ezibuya ngebizo lakhe so ungaba ngumzali wakho kungaba ngu-landlord wakho kungaba ngumuntu othangele lowo muzi lapho ohlala khona nguye kumele ebhale incwadi esayinwa kumbe ligqwetha kumbe u-commissioner of works kumbe amapholisa echoyo ukuthi sibili lowo umnumzana kumbe lowo mama kumbe lowo sisi uhlala lapha ekhaya ngihlalisana laye. Then leyo ncwadi silandelana ke lesithupha sakho ethi lichinga ngoba abantu abaningi bathwele nzima ngenxa yokuthi abantu bahlala ezindaweni ezijiyeneyo sebasuka lapha ababehlala khona besiyadinga imisebenzi kwezinye indawo. Kunzima sometimes ukuthi uwathole lawo maphepha akhulumayo sibili ukuthi ye mina ngihlala endaweni engaka kule ndlodo wami esayine kumbe amapholisa esayine ukuthi lelo liqiniso.
Kulento ebizwa ngesilungu okuthiwa ngama-alien IDs, awungichasisele kahle ngamafishane ukuthi kuyini lokho?
I-alien ID kuyisithupha seZimbabwe esiphiwa abantu abangela bazali kumbe abantu asabahlalayo iminyaka eminingi eZimbabwe ukuthi be-consider as ama-residents kumbe abantu abahlala eZimbabwe.
So mnumzane awungitsheleke kulabantu abaningi abavunyelwe ukuphila emazweni amabili achiyeneyo ababizwa ngesilungu ukuthi ama dual citizens, bona esingathi abangalawo ama izithupha zaseZimbabwe abalama alien IDs bazathola ithuba nalo kuyobhalisa ukuthi bayevota?
Angikhathazi ngenxa yesisekelo somthetho iconstitution yeZimbabwe ka-2013 ama dual citizen ngamaZimbabweni apheleleyo ngoba kumele ube ngumZimbabweni ozalelwe eZimbabwe ukuthi uthole i-dual citizenship. Ngakho-ke uzathola ukuthi ama-dual citizen amaningi akuposition engcono kulama-alien.
Okay, ayi mnumzane, ngibona ngani isikhathi sethu sesiyaphela. Wathi ngikubuze umbuzo wokugcina-ke, ulasi isiluleko naso kunikeza abantu abaphila kwamanye amazwe abalesifiso sokuyobhalisa?
Engingakutsho ukuthi nxa imali zivuma kumbe nxa imfanelo zikhona kabantu kabayenze imizamo yokuthi bebuye eZimbabwe bezobhalisa, bebuye eZimbabwe bezovota ngoba ilizwe lingelethu.
Ngiyabonga mnumzane, bekuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, kulungile mfowethu, kube lo sobodwe.
Ngiyabonga. Balaleli, belilalela uhlelo lwabasakhulayo ngixoxwa lokhula kwaJehove oligqwetha eHarare. Isikhathi sesifikile ukuthi ngilivalelise. Masibane ngevikezayo. Olivalelisayo umthwakazi nguMike Hobe lilale.
Siyabonga Mike le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Iye, lami ngiyabonga kakhulu. Ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele kuzaga ichapter ka-4 iverse ka-7 kusiya ku-9. Ngikhangele indaba emnandi, indaba uNkulunkulu akhuluma ngayo kakhulu, lokhu sikhangele ukuhlakanipha ukuthi kade vele khona ukuhlakanipha kuyini. Singabala kuverse ka-7 ithi ukuhlakanipha kudlula konke, zuza ukuhlakanipha uzuze ukuqedisisa ngakho konke olakho. Ukuthande kakhulu kuza kuphakamisa, ukugone kuza kukulethela udumo, kuza kwethesa umqhele omuhle ekhanda lakho, kukuthwalise umqhele odumo. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ukuphumelela ukwenza izinto ngengqondo yabo kuphela, kodwa siyakwazi ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithi ukuhlakanipha kuqalisa nxa umuntu esesaba uNkulunkulu. Ngakho ngikhole ukuthi kho lapho kuba lo mthombo khona wokuhlakanipha. Amakhosi wona ngwawo avele antsho abusa ngokuhlakanipha, ikanti thina nxa siphila empilweni izinqumo esizenzayo kumbe ziyabe zizinhle kumbe zizimbi sezikhokhela ukuthi sisebenzisa ukuhlakanipha okukhona kithi okungakanani. Ngifuna ukuthi abalaleli bazwisise ukuthi kulo mehluko okhona kakhulu phakathi kwenhlakanipho evela ebantwini ekucabangeni kwabantu lenhlakanipho umuntu ayitholayo nxa esazi uJehova. Jehova. Ngoba inhlakanipho yabantu iliyana eyabe isenziwa ukwenzela ukuthi umuntu oyedwa ancindezela kani kumbe kube nguye othola izinto ezingcono kwedlula wonke umuntu. Ikanti inhlakanipho evela kuJehova nxa isetshenziswa inceda umuntu wonke, inceda isizwe, inceda wonke umuntu. Ngakho oqala ufuna ukukhuthaza kumbe ngabakhokheli abandlaleleyo abasezigabeni ezehlukeneyo ukuthi nxa ufuna ukuhlakanipha lokubusa abantu, qalisa ngokwesaba uJehova. Ngoba nxa usesaba uJehova kuza kunceda ukuthi ingqondo yakho ibe kwazi ukuthi izinqumo zonke ozenzayo uzaba kwazi ukuthi ukhona omunye umuntu ozafunthi ngelinye ilanga umphendule ukuthi wawuvele uzenzelani zonezo zinqumo. So nxa usesaba uJehova wenza izinqumo zakho ezilenhlakanipho, inhlakanipho ezilela kuye, inhlakanipho njalo eyabe ikhangele ukuthi abanye abantu bahlala benjani nxa usenza izinqumo lezo zenzileyo. Okwesibili, inhlakanipho yiyo eletha abantu ukuze umuntu afike esigabeni sokuba aphumelele empilweni abe lenotho. Ngoba singabala leli lizithi lona, uthatha inhlakanipho uthatha ukuqedisisa, yikho okuza kwenza ukuthi ube lenotho. Kuza kunothisa njalo kuza kunika udumo. Udumo lolu lonotho leyo ayisiyo ukuthi uziphakanise ebantwini kodwa ngekusebenzela uJehova. Ngakho ufuna sinanzelele lapho ukuthi nxa uSolomon ilizwi likaNkulunkulu lithi ngumuntu owayehlakaniphe ukwedlula wonke umuntu owaphilayo empilweni. Nxa uSolomon esaphila siyananzelela ukuthi waphiwa ithuba lokuthi ecele imali enenge kuNkulunkulu kumbe ingceku, kodwa yena wacela ukuthola lodwa kuphela. Wathi uNkulunkulu nika ukuhlakanipha. Ilizwi likaNkulunkulu lithi phezu kokuhlakanipha lokho ayekuphiwe waba ngumuntu onothe ukwedlula wonke umuntu lapha emhlabeni. Ngakho abantu abaningi bayadinga inotho kakhulu, abadingi inhlakanipho. Okwesibili okunemfuna sikunanzelele ukuthi nxa thina abafundisi sikhokhela abantu, ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma ukuthi dinga ukuhlakanipha ukugone kuza kulethela udumo. Uthi lapha nxa ungumfundisi ukuhlakanipha lokho esabe sikuthole kuNkulunkulu yikho okusenza ukuthi sikwanise ukukhokhela abantu bakhe, yikho okusikwanise ukwelusa abantu bakhe ngendlela elenhlakanipho njalo elobuciki phakathi kwayo.
Akuyiphethe mfundisi.
Siyathandaza namhlanje balaleli bami, sithandazele inhlakanipho lapho khona la uthandazela ukuthi uNkulunkulu akusize kumbe usemsebenzini yakho kumbe wenzani ukuthi uNkulunkulu akunike inhlakanipho. Baba, ngegama likaJesu siyathandazela abalaleli bethu uba bazathola inhlakanipho lapho abakhona ebukhokheleni babo uNkulunkulu, lapho abakhokhela khona abantu bakho ababe lokuhlakanipha lokuqedisisa ukwenzela ukuthi benze izinto ngobuciki ngendlela njalo elesineke phakathi. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu abalaleli abalale kakuhle.
Lolo be kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Lo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sihamba lentokazi uSamantha Samza Mazibisa, yena usanda kwethula ingoma yakhe yakuqala isingo elesihloko esithi Indoda Yomnikazi. USamantha ubehlabela loSandra Ndebele njalo wehlukane laye kusikhatshana esanda kwedlula sezimela laye njengomculi womdumo weHouse. Uke waba lilunga njalo leqembu eselidume okwamagama eZimbabwe laphecheya ele-IASA. Kuindoda yomnikazi lapha uSamza uthi uphehlwe ukungaziphathi yakubonayo kusenziwa ngamanye amadoda angadlulwa izidwaba oshugadedi phela.
Ngangikhuluma nje ngomuntu obaba laba abathathileyo kodwa ubaba nje othi maye nje decide ukuthi engene ethawuni abona nje sisuke ezihambela ebesetheni yokwenza. Ngapho umfazi omlindile endlini yena sengibabalani osebhiseni mfathini amankazi nabantu nabancane abasakhulayo. So kahle kahle ngangikhuluma nje ngabo obaba balezinsuku abangasaconcentrate kubomama endlini but econcentrate kumankazini abanjengathi abancane bespende imali kuthi basengena abancane kani ukuthi ekhumbulile umama ohlala endlini.
abalandeli bona bayamukele njani lingoma?
Hayi abantu abaningi bayithanda ingoma.
Ukhangela ukukhipha idlaladeli pheleleyo yini njalo nini?
Okwamanje bengikhangelele ukukhipha nje amasizi ingoma nje eziyi-1-1 ngoba nakathi esiyisebenzisa ingoma yami yesibili ezaphuma nje zile mazini. So bengisadiphindelenze ukuthi ngizikhiphe lezi ama-1-1 ngithi-ke sengizenza i-albhamu ngoba kulezi sungabona ukuthi kunzima ukuthi uyasikhipha i-albhamu uthole ukuthi umphakathi uthandambe ezimbili kumbe eyodwa usudalise isikhathi kube nzima le mali ukuthi ihlanganise.
Ithengiswa ngaphi ingoma yakho? Alright, Samantha, siyabonga sikufisela inhlanhla.
Akulungile baba la ngibonile.
2 a.m. in the morning, senda kwangibambe. Fazwenze nya phone, wek, let's wait there in ka. Maiza ikesh, woo, sasedi. Nyimko, nyimko se, ewe, watanyu dedi. Namkos le kulek, namkos le kurek, namkos le moyen, namkos kapita. That's the left, one goes that's the right, one goes the way in, one goes up and down. Yap on, but some niggas up on. Yap on, but some niggas up on.
Samantha Samza Mazibisa iqiba uhlelo lwethu lalamhlanje sithi yena yabonga indoda yomnikazi yabonga. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ilizwe linanza ilanga lamaqhawe ele Heroes Day kusasa abanye babalwa impi yenkululeko besithi akulalutho lokuthakazelela. Ukulwisana kwamalunga e-MDCT sokuphehle ukuthandabuza okukhulu kudaba lomanyano wamabandla aphikisayo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungami Linkomo. Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.